isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ali chona njani mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto ziku 23 Mpandula 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana lezizalwane zeZimbabwe edolobheni leNew York ngapha ezinye ziqoqa ukutshengisela.
I think uya kunanzelela ukuqakatheka kwamaZimbabweans xa kusikhangela ezomnotho lezi. Ngoba ama-researchers azakutshela ukuthi amaZimbabweans angaphandle kwelizwe ale mali lama-assets angafika 100 billion.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zikhala ngokwabelwa amanzi osekuqalile njalo.
Indawo eziningi angasela amanzi ngoba sihlobo sathola ama-updates akhona. So kabantu abasakwazi ukuthi i-councilor isachaca ukuthi uhlupho yiyo futhi ukuthi akusela amanzi emajamu akucaci, uhlupho yokuthi izesa akucaci.
Kuhlelo lwabasakhulayo lamhlanje sixoxa ngodaba lwesihudo se-cholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. UMongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje sikhuluma nje ukhangelelwe ukuhlangana lezizalwane zeZimbabwe edolobheni leNew York phambilini komhlangano weUnited Nations General Assembly. Kodwa zikhona ezinye izizalwane zeZimbabwe ezithi zizatshengisela zisola indlela uMnangagwa akhethwa ngayo zisithi waqilibezela. Izolo izizalane zeMelika ezinhlanganiso yeDecember 12 Movement zifole ezitaladeni zihlangabeza uMnangagwa zisithi ngumkhokheli woqotho. Ukuhlangana lezizalane zeZimbabwe okwenziwa nguMnangagwa kwehlukene lokamnumzana Robert Mugabe owengafuni ukubona izizalane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe womnumzana Zenzele Ndebele saqala ukumbuza ukuthi ubona njani inyathelo elithethwe nguMnangagwa.
Mbona ngani uMnangagwa thank you uyazama ngendlela zonke ukuthi ekhulumisane nabantu beZimbabwe ngoba I think uya kunanzelela ukuqakatheka kwamaZimbabweans xa kusikhangela ezomnotho lezi ngoba ama-researchers azakutshela ukuthi amaZimbabweans angaphandle kwelizwe ale mali lama-assets angafika 100 billion and abantu bona labo bangaqalisa ukuyinvesta eZimbabwe iZimbabwe ingatshintsha ngesiphange ngaphange ingazange yaboleka imali zakwamanye amazwe. Okunye futhi kumele sikunanzelele ukuthi owakathe sokuhlupha iZimbabwe i-foreign currency. Ama-companies azama ukusebenzisa iZimbabwe ahlutshwa i-foreign currency ye-fuel yokuthenga imithini yokusebenzisa. Kodwa kungaba nabantu beZimbabwe abaphandle kwelizwe abangayi-investi eZimbabwe, that means i-issue ye-foreign currency ayiso zibe khona ngoba babesebenzisa imali yabengaphandle kwelizwe. So mbona ngani kuqakathekile ke yikho layo uMnangagwa ekubona ukuqakatheka kwamaZimbabweans angaphandle kwelizwe ukuthi ezame ukubatshengisa amathuba akhona elizweni leZimbabwe ukuthi abantu beZimbabwe benze i-business mhlawumbe angayivusa iZimbabwe engabolekanga imali eziningi kumabhanga amakhulu abolekisa imali.
Kodwa siyabona ukubana uhulumende kaMongameli Mnangagwa kawuvumeli abantu abahlala phandle kwelizwe ukuthi bavote, kodwa nangu siyambona nguye osebaxoxise xoxa labo. Ungathini wena khona?
Ngiyethemba ngezinye izinto abantu abazahamba kumeeting le abazamtshengisa zona zenezo ukuthi khona nxa kuwukuthi ufuna imali yabo kuzamele bavumele ukuthi bevote ngoba akula ngenye indlela ukuthi umuntu angafaki elizweni imali yakhe kodwa engenelisi ukuthi evote. Baz okunye kulemithethothetho nje eminingi ekhona eZimbabwe ngoba ekwenza ukwenza ibhizimusi eZimbabwe kungabi lula. So ngiyethemba abantu bazamtshengisa khonoko lako ukuthi hhayi awukabi lomnyaka ubusa. So mhlawumbe kulento kumele uzithintshe i-attitude yakho, imithetho yakho imele itshengisele ukuthi lingabantu abafuna imali, lingabantu abafuna abantu abaphandle kwelizwe bebuye bezoinvesta njalo elizweni lakithi.
Olo-ke kumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Direct from Washington, the voice of America. izakhamizi zedolobho lakobulawayo zithi zidaniswa luhlelo lokwaba amanzi osoluqalile njalo. Umanisipala wethule umbiko othi kuzakubala ukuvalwa kwempompi zamanzi kathathu ngeviki okudanise lezi zakhamizi, kutsho isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi kungxoxo esiyenze laye ecingweni, athi yona ikuthi izizathu zokuhaba amanzi azicacanga.
Indaba yamanzi singakuthi izakhamiza kobulawo sizingathi sezikhathazekile ngomumo. Uzakhumbula ukuthi inyanga phose ezithile zedlulayo, i-council yayithe kulama cables ezisatshontshiweyo, manje sokulohlupho lwangalenyama endlovu ukuthi amanzi aphontshwa abuye ngapha kobulawayo kuma-reservoirs emagwegwe. Kodwa-ka basebe-indicate ukuthi engxenye in the next 3 weeks ngenothi yayikhuthiwe kuzabe soku-right. Abantu bebenanto engxenye soku-right, but khathesi sikhuluma kanje, khathesi bakhiphe i-timetable etshengisa ukuthi amanzi aphuma azashoda esi, but ungananze i-timetable yakhona ayilandelwa. Sikhuluma kanje namntu kule ndawo fanele ngazi la manzi asisela manzi. Ngagandanjeabomganini abanye they talk about olobhengula, abanye entumbane, indawo ezilinga asela manzi ngoba silokhu sathola ama-updates akhona. So abantu abasakwazi ukuthi i-councilor isachaca ukuthi uhlupho yiyo futhi ukuthi akusela manzi emajamu, akucaci. Uhlupho yikuthi izesa akucaci. Uhlupho kumbe vele yikuthi kule technical fault khona ekhansilini akucaci. Imizi sibili seziphatheka kubuthi kanti yini i-councilor asaphume egceni icace ukuthi uhlupho olunga lakhona ukuthi i-timetable yabayiqhubayo abayilandeli. So abantu abasebesehluleka ukuplana. So abantu sebekhathazekile kakhulu.
Manje ngesikhathi lesi kulo mkhuhlane wekholera, akwesatshelwa na ukuthi kungagcina kusiba lokunyo okubi ngenxa yokusilela kwamanzi?
Yikho sibuloku hlubiza kamizi ngoba i-council layo iyabhodi ikhuluma ngekholera, ibikela abantu ukuthi baziphathe njani. Ithi abantu bageze izandla, ishise abantu nxabe lamafruta bageze, bageze ama-running water. But i-council futhi efana nayo ikhuluma nge-running water, amanzi akhona asabi khona. Uyabona abantu yokungathi kuyabahlukuluza ukuthi pho lapha sokusiba le ngozi yokuthi abantu bazagula imikhuhlane engaqhethakaliyo, and kuza kuba nzima kathesi futhi lokuthi i-council i-control abantu bacebise njani ngoba abantu balokufuthelana. So ingxenye esingakutho yikuthi i-council ayibeka abantu egcekeni ithuthi, kanti uhlupho olungaba abantu babekwazi ukwenzela into le ngoba i-council i-council njalo lezakhamizi phakathi. Abantu ama-councillors le-council lezakhamizi fanele kuncediswane. Xa kulo hlupho abaphuma egcekeni batshela abantu iqiniso ukuze abantu babone ukuthi i-council bayincedisa njani. Kodwa khathesi abantu sibulawo sakwazi bahambe ngabayekela ngoba la i-council ayicaci kanti uhlupho sibuloluyilo lunga. So ngivumela la ukuthi lapha sokule ngozi yokuthi kungaba le mikhuhlane eqhamukayo ngoba la manzi aphokuhamba abantu ababengakhalanga ukuthi azahamba babengela manzi ezigubhini, abantu sebezathizwa baye kuma-bowls, and ama-bowls njengoba besithe ngamanzi angavalanga asetshenziswa nathi. Umuntu nxa ebongukuhanjelwa ngamanzi kumjuma ingagcina abanye benathi amazanalana bese sihlaselwa izifo eziningi ezithiyeneyo.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu ele-VOA-Debele.
Kulabanye asebesole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhelisa inani labaphathi ntambo bakhe, yena wayethembise ukulinciphisa lize lingalingani lelikamnumzana Robert Mugabe. Ngolwesithathu olweviki ephelileyo umongameli Mnangagwa ukhethe umnumzana Owen Ncube ukuthi abe ngumphathi ntambo ogatsha lwezomvikela i-state security. Ugatsha lolu lukhangelane lokusebenza kwabacuphi ama-CIO. Uncube ulembali engathakazelelwanga abaningi ngoba esetheswa amacala obudlwangudlwangu. Ekuqaleni umongameli Mnangagwa ubekhethe abaphathintambo bakahulumende abangamachumi amabili. Kodwa kathesi sebengamachumi amabili lambili ngemva kokukhethwa kukaNcube. Ngasikhathi sinye uMnangagwa ususe usikomiti kamsitheli uMnumzana Thobayi waMudede wathathiswa ipentsheni kuthi usibalukhulu abafana loMnumzana George Jaramba baphiwa ezinye izikhundla. Ukuhlaziya loludaba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Phakathi kobuyango obungaka akufanelanga ukuthi iCabinet ibe nkulu, abaphathi intabo bevele sebebanengi nxa bengu-20 bebefanele baphungulwe babe lokhu besiya phansi. Nxa ngabe lokhu engezelele siya phambili akusonto enhle leyo, kungathi sokudingwa abangane abafana phana omunye lathi lami ngisele eceleni asondezwe. Ubefanele aqale abale isisekelo sombuso asikhangele ukuthi sitshone, aqale ngalabo abaphathi intambo ababhaliweyo isisekelo sombuso ukuthi kumele babe khona abesengezelela abathi. Ngikhuluma manje ungakhangela lokho esingathi ngumuca kumbi section 225 we constitution Zimbabwe uthi wona phecelezi the president must appoint a minister to be responsible for a national intelligence service. Lokho kuyisidingo sesisekelo sombuso ukuthi afake uminister okhangele abachuphi, kodwa lokho befanele ukuthi akwenze kungangezelele, kumele aphungule abantu baningi kakhulu.
Uncube ngumuntu osolwa ngabantu abanengi bathi ube setshenziswa kakhulu ngumnankagwa eMidlands ekuphathekeni kundaba zodlakela. Ngalokho bathi kalungelanga ukuba ngumphathintambo kahulumende. Ungathini ngalokho?
Ye, khona vele umuntu ovotelwa obekwa ukuba ngumphathintambo welizwe kumele abe ngumuntu oziphethe ngendlela efaneleyo, owenza abantu basuthiseke ngaye, abaku-opposition ababusayo labo bonke abantu. Kumele sibeke abantu abangalimazi bantu abenza ilizwe lihlonishwe. Ngakho-ke nxa ngabe kuliqiniso ukuthi kaziphathanga ngendlela efaneleyo kuyabe kuyinto engalunganga. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi umuntu oqakathekileyo ngu-president, nxa ngabe yena ele-order ilizwe liyahamba kahle, nxa ngabe ngumuntu ongakwazi ukuziphatha ilizwe kalihambi kahle. Okukhulu yikhona lokho ukuthi abantu kakungena abantu abaqondileyo ezikhundleni lezi. Kodwa phezu kwakho konke, njengoba ngishilo, upresident nguye umuntu anabe ngumuntu ohlelekileyo.
Phakathi kwezigaba zonke zelizwe iHarare yiyo yodwa engakakhethelwa umphathintambo. Ungathini ngalokhu nxa sikhangela ukubana idolobho leli liphatheke kabi ngomkhuhlane wekholera?
Kube yikwesilinga kakhulu kukapresident ukuthi angaphangisi ukuthi afake umuntu ozasebenzisana lo minister we-local government nalowe-health lwezimali ukuthi kulwiswe umkhuhlane, isifo sehudo lesikholera. Kumele ukuthi izinto ezinjalo zithathwe ngendlela ephangisayo, ngoba kufa abantu, kuvalwa izikolo, kuma impilo elizweni. Kumele-ke abantu abanjengabona labo baphangise ukufakwa ezikhundleni, hhayi ukuthi kubhodwa. Angithi kathesi sikhuluma kufakwe uminister omusha ubaba uNcube okhangele abacuphi izinhloli zelizwe, bekufanele ukuthi ngaleso sikhathi akubone ukuthi ophethe eHarare ukhona. Kodwa uminister okhangele iprovinsi kaqhakathekanga kangako endaweni yedevolution. Bekufanele ukuthi kudevolve ipower kufakwe laba bantu ngendlela isisekelo sombuso esibe ngakhona kathesi. Abe MDC abayibo abawina kuleyo ndawo yibo bekufanele ukuthi bebaphethe iHarare, yibo kufanele ukuthi babe yibo abalwa lesifo sohudo leso. Kuyadinga omunye kuzani ukuthi abuya azokwenza into angayikhwethelwanga akuqondanga. Kumele kuhlonishisekelo sombuso, iHarare yavotela i-MDC. Umuntu ofanele aphathe iHarare ngumuntu we-MDC, kobulawayo ngumuntu we-MDC, eMathebeleni North umuntu we-MDC, kwezinye indawo ngabezanu PF. Yikho lokho kwakhishwa lukhetho.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ocubungula ezombusazo ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Mike Hobe.
ngithi kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayikhobe lamhla kuhlelo sithinta indaba yomkhuhlane okhanya ngani usehluphe umphakathini kweZimbabwe ikakhulukazi eHarare kodwa ikhanya ngani la isifikile ngobulawayo umkhuhlane wekholera wona usethethe impilo zabantu abedlula amachumi amathathu eZimbabwe lamhla sixoxa lomnumzana Stevens Banda yena ongisakhulayo olwela abalungelo abontanga mayelana ngodaba lolu Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana unjani
Ngiyaphila mthobe salibona nibalali lwezibabu
So Sibanda masungule lohlelo awungitshela ukuthi isimo sinjani lapho khona bakhona yini abantu abase bethintwe ngalomkhuhlane njalo labo abangakathintwi ngalomkhuhlane bayenzani ukuze bavikele ukuthintwa
iningi engakathi zomkhuhlane wekholera ngathi eHarare bona papa bazivikela ngokugeza nge-sunlight ngokusebenzisa amaphilisi abakho ezibhedlela njalo ngokuhlala behlanzekile njalo silusizi ngalaba asebesithile ngenxa yomkhuhlane wekholera njalo iningi langikhona abantu ababanjwe umkhuhlane wekholera batholakala ebudiriro laseglenview emalokishi amabili nalawo alabantu ababanjwe umkhuhlane wekholera
Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isikhishe umlayezelo isithi babona ngani izikolo zimele zivalwe ngenxa yesimo salomkhuhlane ikakhulukazi izikolo ezisemaphandleni ngenxa yokuthi eningi lezikolo ezisemaphandleni zibhekane lodubo lokuswelakala kwamanzi njengomuntu olwela amalungelo abontanga uthini ngalokho
ukuvalwa kwezikolo singathi into enhle ekuvikeleni lomkhuhlane ungasibhedele kwabanye abantwana bezikolo njalo singakhanya kwelinicele siyasivayoleta singathi ama-rights abantwana ukuthi bafunde singakhanya izikolo ziphangisile ukuvalwa sinzela ama-harmonized elections esiwayenze mhlaka 3 July njalo singathi izikolo kazivalwe manje abantwana bayungasela sikhathi eside sokuthi bafunde nxa sikhangelani nalaba abazabhala umhloliso oform 4 grade 7 labo form 6 bayethi be-affekthwe kakhulu ngumbono omuhle nxa besithi izikolo kazivalwe ngoba impilo iqakathekile obana ivikelwe njalo singathi babenzela ukubana abanye abantwana bengaze babanjwa ngumkhuhlane njalo umkhuhlane ungasibhedi kakhulu elizweni laseZimbabwe
angiyakuzwa enye into yile ndaba yokukhishwa kwabantu abathengisa izitaladini okwenziwa ngamapholisa ngaphambilini esinqumo esithethwe nguhulumende besithi laba abathengisayo bangabanye abayimbangela yokusabaleni komkhuhlane wekholera uyavumelana na ngalesinqumo esithethwe nguhulumende
hayi singathi it's a political play enziwa nguhulumende yaseZimbabwe ngakhala amavenda asikele kudala ethengisa ikholera le iningekho ngakhala 2016 amavenda bethengisa 2016 2017 ikholera esikuye namhlanje after my elections ngenye ngombono wami nasingathi it's a man-made thing ikholera le esila ezimbabwe lapha ngakhala 2008 yabakhona i-MDC imile lapha emadolobheni ikholera yabakhona namhlanje njalo i-MDC imile emadolobheni ikholera isikhona personal infrastructure abona kulaba bantu abasibhedela ikholera as a way ukuthi ba-eliminate abantu abasemadolobheni indaba ingazange ibe khona ngesikhathi sokuna kwezulu indaba ingazange ibe khona emaphandleni singathi uvenda akakhontribute emkhuhlaneni wasekholera ngabe uyakhontribute ngabe umkhuhlane wekholera wabakhona kudala uqalisa izendini
hayi siyakuzwa qiba uhlelo Sibanda utshela abalaleli ikakhulukazi abaphila emaphandleni ukuthi kumele bayenzeni ukuze bavikele ukuthintwa ngalo mkhuhlane
isazane engayinika abantu ngaseZimbabwe ikakhulukazi emaphandleni asihlaleni sihlanzekile sisebenzise amanzi ahlanzekileyo singanathi amanzi emachibini amanzi emadamini njalo singanathi amanzi emgodini lawo nxa sinatha emgodini asifakeni iphilisi kumbe siyethekelele
Hayi Sibanda ngiyabonga kakhulu bhuti bekuhle uba la ukuhlela.
Ngiyabonga labalaleli bezibaba.
Ngwanelo kwalamhla mthwakazi omuhle limzwile umnumzana uStevens Banda yena ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe sixoxa ngalomkhuhlane osethitha impilo zabantu abedlula amachumi amathathu eZimbabwe umkhuhlane wekholera. Bafethu please stay safe. Likhumbula ukuthi cleanliness is next to godliness. Olivalelisayo ngenjabulo esithi libe ngevikele ishukela. Igama lami nguMike Hove.
Siyabonga Mike Hove. belilalele uhlelo lwezabatsha lo Mike. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Lamhlanje njengoba kuyisonto nje asingeneni echaweni siguqe ngamadolo silonto ngamele inkomo.
Kudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda igama lami nguNtungameli Nkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba abaphilile bagcinakele emseni kundawana zonke abakizo. Siyambonga uJehova.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sithola umbhalo wethu encwadini yabaseRoma usahluko ngu8 umvesi ngu28. Lifundeka kanje: ngoba siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu ababizwe ngokwenhloso yakhe. Umpostoli Pauli uyaloba kuncwadi yabaseRoma into emqoka esithola kusahluko 8 ayilei uPaul athi yena: ngoba siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Empilweni singahlangana lengxaki ezinenge ezishiyeneyo, singadlula ekulingweni, singadlula ekufelweni, singadlula ekusweleni, singadlula ekugulelweni, singadlula kunkinga ezinenge ezishiyeneyo. Abantu sebekudelile, umshado sewudilika, ithemba lingasekho, sewugula uphakathi kobuhlungu futhelwa, umzimba usubuhlungu kungasela nto evumayo kuwe. Kodwa ngithanda ukuthi ngunikeze ithemba mntakababa ke ngikukhuthaze. Uthi umpostoli Paul, siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Sithola umfanekiso kaJobe lithi iBhayibheli wayeselahlekelwe izifuyo zonke, inkomo, izimvu, obabhemi, imbuzi, amakhamela, labantwana bakhe, kanti njalo waphinde walahlekelwa la impila kahle yakhe, health, eselelonda ekhanda kuze kuyefika ezinyaweni zakhe. UJobe abangani bakhe bemhlalele, bemphahlile, bem-accusa, bethi: Jobe, wena umonele uNkulunkulu, vuma izono zakho. Unkosikazi wakhe la emlanda ethi: Jobe, kungcono uthuke uNkulunkulu wakho ufe kube kanye. Kodwa kusiyamthola uJobe ephakamisa iphimbo lakhe khuluma athi: yena ngiyamazi umhlengi wami uyaphila lanxa impethu zingadla umzimba wami, kodwa ngiyazi umhlengi wami uyaphila. UJobe akavumanga ukumsola uNkulunkulu, akavumanga ukwahlulela uNkulunkulu, akavumanga ukugive up. Simthole eqinisela esebuhlungwini obunjalo. Ngicabanga mina ukuthi uJobe wayesazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Ungabe uyeshaywa, ungabe uphakathi kobuhlungu, ungabe uphakathi komlilo, yazi lokhu mntakababa ukuthi umlilo okiwo ujonge ukuwenza uvuthwe. Konke kusebenzela ebuhleni, konke okwenzakala empilweni zethu kufuze sikwazi ukuvuma, siphakamise izandla sithi: mayenziwe intando yakho. Simthola uJesu uqobo lwakhe esensimini yaseGetsemane, abangani bakho Paulo, Peter noJames belele. Lithi iBhayibheli ngencwadini kukuloba kukaLuke lithi iBhayibheli esebuhlungwini wakhuleka kwaze isithukuthuku sakhe bazaba ngezegazi, kwaze kweza ingilosi imqinisa. Ekhuleka kanjalo uJesu lithi iBhayibheli wayekhuleka ethi: Baba, uba ngabe kusenza inkezo le kungabe iyadlula. Kodwa abesethi yena: kodwa kakungase nani, mayenziwe eyakho intando. Bathande kayo ntando ukuthi lanxa sidlule ebuhlungwini kasiqhubeke simthande uNkulunkulu, ngoba konke kusebenzele ebuhleni.
Akuyiphethe mfundisi.
ake standards babona amandla wonke ngithanda ukuthi ngaleli zwi babanyathandaza ukuthi ubuthintile wakhuthaza waduduza baba wamotivator ilo labantu bonke abalizwayo siyakhulekela abaphathi bohlela ukuthi lababu sisibagcina ubakhuthaze ubaphakamise egameni lenkosi uJesu siyakhuleka amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi Angliston Isibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Hayi, siyabonga ntungameli. Ake sikhangele impumela yemidlalo yenguqu yenkezo yeChibuku Super Cup edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezithiyeneyo. Highlanders 2, Yada 1, Capes United 0, Shabani Mine 0. I-Triangle inqobile 4-1 ngemva kwembekwa ama-penalty. Amaqembu alandelayo yiwo asezabhekana kunkezo yeChibuku Super Cup quarter finals. Chapungu, Capes United, Dynamos, Harare City, Herentals, Highlanders, Nikrut, Le Triangle United. Ilanga lemidlalo le lizaziswa ngokuya kwesikhathi.
Father, I'm truly thankful for the love, the knowledge, the wisdom, and the courage. Hallowed be thy name, glory to the King for keeping my soul so safe. God has a plan for every human or animal living on the earth. One of life's great gifts God gave was a gift to create life. For me, never buffalo, kutando lako, no wound with that, and a sipani so sako. Intisio yam, yoki pilo yam, visas that there is of taliwam. Intisio yam, yoki pilo yam, visas that there is of taliwam. Hey, let's take him to church. That I would last, always caught up in my dark past. Never had an understanding of what love means. Only got warmth from my mama Jackie, daddy, and my family. Scars hurt, never look bad for my candlelight. Then my candle up in the UR and then Mr. Dark to the day come. I'ma run my palm together, head down every day like no way. Will I ever get caught up in the tricks, belly bots? For see, I'm good when I'm big, silly bots. I need your guidance in this wildness.
Ikhokhele bawo ingoma kaJub Jub isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Isikhathi kasavume ukuthi siqhubeke sisonke, lingakhohlwa ke ukuthi silohlelo olunye ekuseni ngo 6:30. Igama nguChris Gande, lilalo.